mina ngibona lokhu kuqakathekile ukuthi kube nendlela yokubisa abantu ukuthi behlale phansi bakhulumisane njengamaZimbabweans. Bekhuluma bebeke eceleni okokuthi bavela ngaphi kodwa bakhangele inqubela phambili yelizwe. Lokuthi njalo kuyini okungasilethela ukuthi umnotho wethu phakame uye phezulu, njalo lokuthi kuyini okungasuthisa wonke umuntu eZimbabwe azizwe naye eyingxenye yelizwe leli. Ngakho-ke indlela engiyibonayo engathanda ukuthi siye khona ngale yokukhulumisana. Akula ngenye indlela ukuthi kuhlale phansi kukhulunyiswane, kukhangele ukuthi kambe kuyini abantu lapho abangahlangana khona. Kungabi lomunye ozaziswa ngani yena ufakwe eceleni kumbe eyakhe indaba ayilandelanga kakhulu.
Wena njengomuntu oke waba kumizamo yokuthi uMnumzana Chamisa akhulumisane lo nkosazana Thokozani Khuphe, ubona uMnumzana Chamisa engumuntu onjani nxa kufika kunkulumo ezinje?
Nakhona bazathola indlela yokukhulumisana ngoba inhliziyo yabantu abaningi kumbe ngabe ngeyakho upresident Mnangagwa kumbe eyakhe uMnumzana Chamisa, ngikhona inhliziyo zabo yokwakha ilizwe lethu. Yikho ngile thembe elikhulu kakhulu ukuthi njengamadoda nxa behlangana kulo munye umuntu ongumntamlankunzi obahlanganisayo kule ndlela yokuthi bengazwisisana. Mina ngiyakholwa, siyakholwa kakhulu thina ukuthi ngabe kumbe kuyingxabano yabantu kumbe enjani, yikho sibuya thina njengabafundisi sincedisa abantu ukuthi bezame ukukhulumisana, ngoba nakho ukuthi kujayelekile ukuba le ndlela ebakhona phakathi kwabantu abazi engalandelwa ebuyisana abantu kube lokutholelana lokuzwisisana njalo lokusebenzelana kakhulu. Ikanti nxa abantu bengasoze bazwisisana ekugcineni, kodwa nxa siqalisile le ndlela phambili bagcina behlangene bezwisisana. Ngakho imizamo yokuthi abantu bakhulumisane iqakathekile kakhulu.